So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mpandula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele-COVID-19 lilenkulungwane ezedlula izintathu, 3,252. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,837, asebebanjwe belegciwane leli eZimbabwe.
UBiden ubuya lama-points lama-facts. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuzwa khona akufunayo.
Mongameli Donald Trump kanye lancintisana laye ukhetho lukamongameli lwakwelemelika oluza kwenziwa mhla ka 3 ngolwezi. Umnumzana Joe Biden bangqikilene bachuka nakungxoxompikiswano enziwe izolo ntambama. Abanye abantu balokuthandabuza ubana iMDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kube. Le MDC yalayenzeka mnumzana Nelson Chamisa angamanyana alwisane leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele-COVID-19 lilenkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252. Lilandelwa iBulawayo yona elenkulungwane eyodwa phose lengxenye, 1,447. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,837, asebefunyanwe belegciwane leli elizweni jikelele. Wasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,122, labulala abedlula amakhulu amabili, 228. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi, 1.4 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu, 35,954. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu, 33,706,888 ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1,008,874, kubika abekolijini leJohns Hopkins University laseMelika. Ngathi ezicubungula ezombusazwe lozulu jikelele bayabasola kakhulu abaphathi ntambo bakahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokungabi lolwazi lokwenzakala elizweni lakungajazabo nxa kukhangelwa izinqumo ezethulelwa abezindaba eziyabe zidlaziwe emhlanganweni yedale labo e-cabinet. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngemva kokwethulwe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eNew Monomotapa Boardroom eHarare. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi konke kuhamba ngendlela elizweni enhlangothini zonke zempilo okubalisa ukuvulwa kwezikolo lapho athe kwenziwe amalungiselelo aneleyo wokuthi zivulwe engathinti udaba lokuthi kunje ababalisi bakhalala umsebenzi ngakho ke kakulazifundo eziqhutshwayo.
Following the decision to allow for the first reopening of schools, cabinet noted that the dissemination of
emveni kokuba sekukhethwe isinqumo sokuvula kwezikolo ngezigaba ababona ngezokusabalaliswa ngemibiko phezu komkhuhlane COVID-19 bebone kufanele kusungulwe indawo ezisiza kwezokwenqabela ukusabalala kwalo mkhuhlane. Zokulonda lapha ezikolweni ama-Sentinel Surveillance Centers. Lezi ndawo zizosiza ekuboneni ukuba ziyalandelwa ngokufaneleyo iziqondiso ze-COVID-19 ukuze indawo zokufundela kube ngeziphephileyo. Isikolo sinye ngasinye sizokuba lequla labezempilakahle elizosebenzisana lalo. Lindlela izosiza ekuthini kuthathelwe phezulu kwezokunqabela lomkhuhlane esigabeni.
Isikhulumeli senhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uveze ukukhathazeka kwakhe phezu kwethulwe ngabaphathi ntambo abehlukeneyo leviki.
Zingaki izikolo ezingakwanisa ukuthi lokhu kuye phambili? Siyabona kathi esihulumende wethu sehlulekile ukulungisa udaba lwababalisi, sehluleke ukuvumelana lababalisi ukuthi izikolo zivulwe njalo bathole izimali zabo lezo abazifunayo, besithi bona they are now incapacitated. Konke lokhu ngama problems akhona, kodwa uhulumende kaphumi egcekeni ukuthi uwalungisa njani ama problems lawa ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelo wamancitshana layo ugcizelela kulokho esithi zisemnyameni omkhulu inkokheli zethu kokwenzakala ezigabeni lemphakathini xa kukhangelwa imizamo kahulumende yokumelana lomkhuhlane we-COVID-19.
Ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu ngenxa ye-COVID-19 le ekhona. Abantwana bezikolo bayafisa ukuthi babuyele, kodwa akubuyeleki ngoba akula zinto zokusebenzisa ezifana lezayeke zakhona, ama-face mask, okokugcoba nje ezandleni kunalokhu ama-sanitizer akhona akula. So kuyinto elusizi kakhulu ukubona abantu betshelwa ukuthi babhadale imali engange US 60 lapho bengena elizweni. Imali leyo yezoncedisa bona abantwana okumele baye ezikolweni, so kumele iye kuhulumende njalo. Ngakho-ke uhlupho oluza kuba khona ukuthi yena umatesta wangikhona nguye futhi ozabuyathatha imali yakhona. So kutsho ukuthi sizabona abantu abaningi bebanjwa ukuthi balo mkhuhlane we-COVID ngoba phela sokuyindlela yokuthi imali ingene.
UZulu uthi okwenzakala ezikolo lemphakathini kwehlukile kakhulu lalokho uhulumende akwethulela abantu sikhathi sonke ngemva komhlangano wekhabhinethi. Kunje izikolo zikahulumende emadolobheni lemaphandleni ziyafana nje lokuthi kazivulwanga ngoba kulaba balisi bese kukhalaleni umsebenzi befuna ukungezelelwa iholo lokutholiswa impahla yokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Kusukela ngomvulo abafundi bebesiya ezikolo kodwa bagcine bebuyela emakhaya bengafundanga lutho, abazali bekhala ngendleko zokuya esikolo kanye lokuthi bahlawulela ize imali zama-school fees. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Kane Matema ngalolu daba yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe, kodwa utshele iphephandaba le-Herald izolo ntambama ukuba njengohulumende bazagcina bexotsha umsebenzi ababalisi bonke abakhalala umsebenzi beqhatshe abatsha. UMathema uthi uhulumende akasoze agoqe izandla ababalisi behlukumeza abazali ababhadale izimali zabo befuna abantwababo babhale imihloliso, abavele belahlekelwe isikhathi eside bengafundi ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka. Obekumele kwenzakale, uMathema uthi ababalisi ngabe baye emsebenzini izikolo zivulwa, inkulumo zeholo labo ziqhubeka lakho konke okubakhathazayo, hathi ukube bahle bakhalale umsebenzi ngelanga lakuqala lokuvulwa kwezikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa mhlaka 3 ngolwezi, uMnumzana Joe Biden bangxekilene bachukana kwangxoxompikiswano eyenziwe izolo lapho uMnumzana Trump asole khona ukhetho lolu esithi abebandla eliphikisayo bazama ukuqilibezela. UNtongamile Nkomo usipha lolu daba.
Ababili laba badlephane badlephana kunkulumo mpikiswano le ebilokufuthelana okukhulu. Akukho ngitsho lapho ababone khona ngasolinye. Umongameli Trump njengenhlala yenza usole uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elamademokrasi esithi bahlose ukuqilibezela kulolu khetho ngokuvumela abantu ukuvota ngeponso.
As far as the ballots are concerned, it's a disaster. There's fraud.
Ukuvota ngeponso kule ngxaba ngxoza. Bathumela izigidi zabantu elizweni lonke ama ballot papers. Kulokuqilibezela ngoba amanye ama ballot papers atholakale egangeni.
UBiden yena ukulandule lokho wathi uhlelo lokuvota abantu bengekhaya babe sebethumeza amavoti abo ngeposo yinto evele ikhona kanti njalo akulabufakazi bokuthi kulokudlelezela kulolu hlelo.
His own Homeland Security Director and as well as the FBI Director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating.
Umqondisi wakhe wogatsha lwendaba zasekhaya kanye lomqondisi wogatsha lwe-FBI sebekushilo ukuthi akulabufakazi bokuthi ukuvota ngeposo kubangela ukuthi abantu baqhilibezele kukhetho.
Ababili laba bathuzane njalo ngodaba lwabamhlophe abedlulise amalawulo abazonda abantu abansundu. UBiden wethesa uTrump icala lokubandlulula abantu ngemihlobo. UTrump ukulandule lokho kodwa uthe ephiwa ithuba ngumlawuli walenkulumompikiswano uChris Wallace oyintatheli zindaba ukuthi achothoze abamhlophe lava kazange akwenze lokhu ngaphandle nje kokuthi kumele bame eceleni mbijana. Baphinde badlephana njalo ngodaba lomkhuhlane we-COVID-19. UBiden esithi uTrump uluphethe buchapa lolu daba okubangele ukufa kwabantu abedlula i-200,000. Kodwa uTrump ukulandule lokhu wathi alubana kunguBiden ophetheyo ngabe sokwafa izigidi lezigidi. Bekulokuthukana okukhulu njalo nanku uBiden uchaze uTrump njengesitandari waphinda wathi ungomdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump yena uthe uBiden ungumuntu ongajulanga engqondweni. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi uyibone njani limpikiswano.
Bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengagxili ukuthi bazozilungisa njani.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringayi.
UBiden ubuya lama points lama facts. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuzwa khona akufunayo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa nje bekulokufuthelana phakathi kukaTrump loBiden kukhona okungafundwa yiZimbabwe.
Kungumzekeliso omuhle emazweni omhlaba anjengeZimbabwe ukuthi kasibe le-presidential debate kwelaseZimbabwe. Sibabeke abantu baphikisane phambi kwethu bonke ukuze sikhethe sibonile ukuthi bazasenzelani.
Ababili laba basazonqikilana njalo kungxoxompikiswano ezimbili kunsukwana ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Elewotsona lithi selizavula ugwalo labadala amacala odlakela kanye lokuhlukumeza ikakhulu abesifazane labantwana. Leli lizwe libange lesibili kuluhlu lomhlaba jikelele olwama ngamacala okudlengulwa kwabesifazane osekuchiye iningi laba kulelo lizwe bekhathazekile okugoqela abeZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inombolo ezikhitshwe inhlanganiso ebona ngenani labantu umhlaba wonke jikelele eWorld Population Review ziveza ukuthi iBotswana isilandela eleSouth Africa kuluhlu lwamazwe alenani eliphezulu lamacala okudlwengulwa kwabesifazane. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana uthi uhulumende wakhe usendleleni yokufaka umthetho okhayelane lokuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye labantwana.
The bill will be tabled in the next sitting of parliament in November 2020. The draft bill provides for, among others,
umthetho lo uzadluliswa edale leParliament ngoLwezi. lomthetho ukhangele ukuthi kube lezijeziso ezilukhuni njalo sivule ugwalo lapho kuzalotshwa bonke abagwetshelwe amacala okudlwengula
names and particulars of all persons convicted of sexual offences.
Unkosikazi Sindiso Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana uthi abesifazane abahlaliseki phezu kokuqonga kwamacala okudlwengula kanye lokuhlunyezwa mahlayana kwabomama.
As a woman, I don't feel safe at all these days because abantu kumele kube yibo abasivikelayo, yibo abasilimisa, abasilimazayo. Obaba bayasigwaza, obaba bayasidubula, obaba bayasibulala, obaba are raping us. These are the people that are supposed to be protecting us.
Unkosikazi Sibanda uthi sekutshengise ukuthi umthetho kawuvikeli omama ngoba abantu abadala amacala la bayaphuma ejele kungaguquki lutho.
Kalingani abomthetho labo bayehluleka. They take someone and put someone in jail for 5 years, bamkhuphe futhi, only for this person to come and do the same thing again. Ungumama owalimalayo, emotional, physical, spiritual, walimala because of this person. And then after 10 years, uhlangane lomuntu walking free. Kubuhlungu.
Umnumzana Stanley Ncube uthi kufanele kube lohlangothi kulwabomthetho olukhangelane lamacala okudlengula kumbe ukuhlukunyezwa kwabomama labantwana.
Ye, kukhanya amakhesizi e-GBV udlakela ikakhulu kubomama labantwana ayaqhela. Thina njengamadoda oqoqo besicela ukuthi amapolisa babe logatsha oluzimele lodwa olukhangelisane lamacala wonala ukuze basheshe ukukhipha abantu laba phakathi kwethu.
Esikhathini esisanda kwedlula sekubulewe omama abathile abadabuka eZimbabwe yamacala khona elokhe engakaphuthi. Omunye umama weZimbabwe utholakale ebulewe endlini yakhe ngenyanga edlule emzini weMolopololo ngaphandle kwesigodlo iHaboroni. Kusenjalo eleBotswana linanze iminyaka engamachumi lane lamuhla lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966 kodwa bekuthule kungelamadili njalo uhulumende utshele abantu ukuthi bengahambahambi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabo wele Botswana.
Kulabanye abantu abalokhe bethandabuza ukubana i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi le-MDC Alliance kamnumzana Nelson Jamisa angamanyana alwisane leZANU-PF kulandela ukumanyana kwabatsha bamacele omabili abathethe isigodlo se-MDCT eseHarvester House eseHarare ngesonto. Ake sizwe abaxoxe loGibbs Dube we-Studio 7 ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Ibandla likhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa MDC Alliance likhululekile kakhulu ukusebenza lobani oyisizwalwane seZimbabwe ozimiseleyo kahle kahle ukuthi yena kavumelani lokubulawa kwabantu, kavumelani lokukhuquluzwa komnotho, kavumelani lento ezimbi ezenzakala kuleli zwe esifana labogugura hundi, kavumelani lokutshontshwa kwabantu besambazwa besenzwa njalo. Njalo ufuna ukuthi lizwe lethu lidlule kuleso sibanga. Hayi laba ababe lokhu besithi yengoba salwelimpi sifuna ukuthi senze sikuthandayo, yengoba umgabe sowafa sifuna ukuthi senze sikuthandayo, sicatshe ngemva kwamgabe laba abacatshe ngemva komuna. Hayi sifuna umuntu ophumele egcekeni, umuntu ovuma izono zakhe uyangena kubandla elikhulu le-MDC.
Baba Mathe,
angiboni ukumanyana Dube lapha ngendlela engibona khona kule i-chathi yami engike ngayikhota from kuma-UT MDC ethi dissident. So ngiyananzelela futhi lapha kubusa i-tribalism. Angeke beze behle ukuthi ukhuphe bengakwazi ukuthi bemanyane besebenzisane kunzima kakhulu la, angiboni impela.
Hayi mna ngingakwenkana never.
Mabhebhe ngamafutshane sibili gqiba khona baba.
Akula muntu ozimisele ukuthi amlalele ene uzama her best endaweni sonke siyaziyo ukuthi nzima ipolitical field yeZimbabwe asinto elula. And then into engizofuna mina ukutshela njengabantu MDC Alliance ukuthi Sibanda lapho elizoyeka khona ukuthi lithi linizibi zeZanu PF liyazidobha liyazivuma ukuthi zingangena kini. Okwakuqala salixolela sazitshela ukuthi maybe bazolitshela ukuthi njengoba lisithi ama-elections ayantshontshwa, antshontshwa kanjani. Selibonile kuvotiwe manje ama-elections yadlula laluza. So sengibonile ukuthi akukho ke indlela abangalisiza ngayo ukuthi kuntshontshwe ama-elections ukuthi belitshele ukuthi abentshontshwa kanje asilungiseni manje ke liwine lina aliwinanga sibili lilabo laba izibi lezo ezaziqose kuzami. So mina into engayitha ukuthi lina ehlukanani lokuthi umuntu okholisa umbuso weZanu PF le mali yabo athi mayeseqotshiwe limthathe lina limfake kini ngoba abantu bazagcina bengalazi ukuthi kathi lina lingolwaluphi uhlangothi kahle kahle. Yinto engakutshela yona right now.
Uyaphazama umuntu wonke weZimbabwe wakwabayizana.
Labo bebengabanye babalaleli baka Studio 7 abaxoxe lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Kwezemidlalo, abadlali benguqu bakhuthazwa ukubana baqale inhlelo ezingabatholisa inzuzo ngesikhathi sebethethe umhlalaphansi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini ezedlule inkokheli zeqembu leHighlanders ivakatshele edolobheni lasePlumtree ngemva kokuminywa lugatsha lwabalandeli beqembu olweHighlanders FC Plumtree Supporters Chapter. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bahle basebenzisa lelo thuba ukuba baxoxisane kabanzi labalandeli beqembu laba.
Esakuthakazela kakhulu imbono abayifakayo kithi yamasekeli beqembu, into ababona ngani ziyasilela ikakhulu yibo khona ngale Plumtree, into esingabangasifunayo. So sasuka thina lama notes esingathina azasinceda sengisani labantu beplumtree abasekeli beqembu abaseplumtree. So kwakuluhambo oluhle kakhulu.
Izikhalazo ezakhulunywa ngabalandeli beqembu leHighlanders edolobheni leplumtree ngezigoqela ukuba iqembu liqale inhlelo izokudinga abadlali kulelo dolobho kanye lasemaphandleni yaligqagqeleyo. Ngalokho-ke bathe kumele kuqalwe inhlelo ezokubuthanisa abadlali bese kusithi abaqeqeshi beqembu bevakatshele lezo ndawo kulabadlali khona bayekhetha abadlali abalithalenta. Umoya uthe kabasoze bami kodwa bazaqhubekela phambili bevakatshela abalandeli beqembu endaweni ezehlukeneyo.
So thina njengeqembu sithi iyo indlela esifuna ukusebenza ngayo kusiya phambili. Lizabona sihamba-hamba endawo eziningi sikhangelana labasekeli, sithatha imibono yabo, sibazisa ukubana kumi njani eqenjini ngoba yikho phela abanikazi beqembu, yibo yikho nje sithi thina ubuhle beBhoso ngabalandeli bayo, yibo abanikazi. Kuqakathekile ukubana sikhulumisane labo, sibabone mathupha, sithathe labo njalo yabo bono sithi njalo ukubathengisela le merchandise yeqembu.
Impahla lophawu leqembu ebithengiselwa abalandeli beqembu leBhoso edolobheni lasePlumtree ngegoqela inkomitsho kanye lezikhwama. Iningi labalandeli libikwa lithenge amankomitsho, kwathi uJabulani Mangwana Chuma, indodana yowayengumgcini sihlalo weqembu, umuye uJames Mangwana Chuma, nguye wenelise ukuthenga isikhwama esithungwe ngesikhumba sempofu esibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu aseMelika. Phezu kokuthenga lokho, bekuphethwe izinkokheli zeqembu leHighlanders abeyiHighlanders FC Plumtree Supporters Chapter abaphe iqembu imali yachaywa abasekeli beqembu ukuncedisa iqembu ngesikhathi kungela midlalo njengoba kulo bhubhane lwe-COVID-19. Baphinde bacela njalo imvumo yokuba babe le ndawo yokuthengisela impahla elophawu lweqembu leHighlanders ukuze iqembu liyale lokhu lithola imali. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Elemelika lidume ngokukhokhela ukuphathisa enhlelweni zentuthuko ezamazwe womhlaba, ikakhulu kwezempila kahle lenhlala kahle kaZulu. Lolu ncedo luvela ebantwini balelo lizwe emithelweni yabo e-tax, abalethemba lokuthi lolu ncedo luqondiswa ebantwini abaswelayo ngempela, njalo bencedakala ukuthuthukisa inhlala kahle yabo. Kodwa ke inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yona yehluleke eyayo indima, ikakhulu kunhlelo izinhlelo zokumelana le-COVID-19 leminye imikhuhlane ethe yaqhamuka eminyakeni edluleyo. Kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba ese-State Department, uMorgan Otagas, embikweni awethuleyo. Phezu kwalokho, i-World Health Organization iyala ukwamukela iziqondiso eziqakathekileyo zokuguqula indlela esebenza ngayo okungaqalela ekuzihlukaniseni iveza inkululeko yokusebenza izimele kungela kweyamela kwabebandla lezombusazwe ele-Chinese Communist Party. Ngenxa yalokhu, elebelika selithatha isinqumo sokuphuma ekubeni lilunga le-World Health Organization kusukela ngontulikazi 6 womnyaka ka-2021. Ukuzinikela kwele Melika enhlelweni zentuthuko emazweni asathuthukayo kwezempilakahle uzaqhubeka kugcinile. Ngaphambilini kokuphuma kuWorld Health Organization, uhulumende weMelika uzahlola indlela ezintsha zokusebenzelana lengcwethi lengatsha zayo lamazwe asathuthukayo ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kwemikhuhlane elakho ukudala ingozi lomonakalo omkhulu ngokusabalala masinya emazweni womhlaba. Kusukela ngomnyaka ka-2001, uhulumende weMelika usephathise amabhiliyoni edlula ikhulu $142 billion kunhlelo zokucwayisisa lokuvimba umonakalo ongadalwa yimikhuhlane enjengengculaza, i-HIV and AIDS, uqhuqho lwemalaria, ufubo lwetuberculosis, owe Ebola leminye eminenginengi. Sivame ukwabela angamabhiliyoni angabalichumi $10 billion ngomnyaka kunhlelo zezempilakahle emazweni womhlaba. Ngakho ke lolu ncedo luzabe soluphethwe kabili lonyaka lapho sizama ukuncedisa empini yokulwisana le-COVID-19 emazweni womhlaba, kutsho isiphathamandla sohlangothi oluphathisa amazwe womhlaba olwe-USAID u-Assistant Administrator for Global Health Dr. Alma Golden. Elemelika yilo elikhokhelayo ngenhlelo zokunceda abaswelayo kwezempilakahle lakwezenhlalakahle ngokuzinikela kwabantu balelo lizwe. Kutsho uDr. Golden, njalo sizoqhubeka sizinikela ekweluleni isandla somusa ukuthi sifinyelele kulabo abadinga uncedo abangeke baluthola laloba ngayiphi indlela emazweni womhlaba.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Donald Trump waleMelika kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa mhla ka-3 ngoLwezi. Umnumzana Joe Biden bangxikilene bathukana kungxoxompikiswano enziwe izolo ntambama. kulabanye abantu abalokhe bethandabuza ukubana iMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube. Le MDC Alliance ekamnumzana Nelson Chamisa angamanyana alwisane leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.